banenge abantu abathi ukusetshenziswa kwama-bond notes asegugudeke okumangalisayo nxa kuqathaniswa lesisindo sedola lemelika kuza kwenza umnotho obhidlike ngamandla. Bathi ukuthengwa lokuthengiswa kwedola lemelika emkambo wensitha wenza ukuthi umnotho ungasebenzi ngemfanelo. Abakhulume lomsakazi we-Studio 7 eHarare namuhla bagoqela umnumzana Mlindelwa Mancitshana othi kabona ukuthi kuzoba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018, khathesi singena ku-2019. Xa sikhangele abadala bezanu, siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza ukuxotsha amadokotela, ukwethusela ababalisi ukuthi bangastrayiki. Khona lokho kutshengisa ukuthi umbuso wabo ngocuku, umbuso wabo ngobuncindezeli. Ngakho akula bungcono obunye obuzabuya. Ngakho ukuthi sithembele ukuthi nxa kulabadala bezanu besembusweni kulento ezaguquka, akula nto engiyibona ezatshintsha.
Lokhu kusekelwe ngukosikazi Nomathemba Ngwenya othi abazali abaningi abasoze benelise ukuhlawulela abantwana imali yemfundo ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Umumo lo okhona eZimbabwe khathesi angibona ukuthi ulakho ukuthi uguquke emaduzaneni, ngoba izinto zinzima kakhulu. Intengo zikhwelile ezitolo ngendlela engenziwe. Nxa ungena lapha uza kuthiwa lethi yusa unje bengifuna ukudingela umntwana umuthi nje wokukhwehlela, ngatshelwa kwathiwa yi-$16 ngebhondi, kodwa ngilethe $4, ngiyawathatha ngapha ama-$US nje abantu bengawaholi. U-2019 lo nxa efika ngibona engani kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu. Izikolo njengakathesi ama-school fees akhwelile, amanye ama-boarding schools sebiza ama-$3,000, $6,000. Kambe shuwa uyayithatha ngaphi imali enjengayena leyo engakho?
Kodwa umnumzana Munashe Mduta oyebandla le-ZANU-PF njalo ekukomiti emelaleli bandla kwabatsha koBulawayo uthi umongameli Mnangagwa uzaguqula isimo somnotho.
Yeah, u-2019 uzaba ngumnyaka ozaba lenguquko lentshintsho kwezomkhonomi welizwe leZimbabwe. I-government ye-ZANU-PF ikhangelele ukuthi itshintshe izinto ngendlela ephakemeyo. Sibonile ukuthi u-2018 ube ngumnyaka ophele izinto zinganazimanga kuhle, kodwa ama-programs e-government akhona ayatshengisa ukuthi kungaba lobuhlungu kwakathesi, kodwa sisiya phambili sizaqalisa ukubona izithelo zama-programs asebayafakile under i-transitional stabilizing program efakwe nguminister of finance.
Umnumzana Spencer Mzizi isakamuzi seHarare uyakuphikisa lokhu.
Umnyaka lo ozayo ukhanya sibili uzaba ngumnyaka omubi kakhulu. Mhlawumbe mina ngokubona kwami ngathi uzaphosa ufanane lo mnyaka ka-2008. Ngoba singakhangela kwezenotho isikhathi esiningi sesike sakubona lokhu ngo-2008 ukuthi singathi thina kudithemayinwayo ukuthi imali imi kanjani. Kodwa ngenxa yesimo semali okwamanje siyabona ukuthi hhayi, imali le abathi i-bond note ngani iwa nsuku zonke, okutshengisa ukuthi ngomnyaka ozayo mhlawumbe kuzaba wesi.
Ingcwethi kwezemnotho umnumzana Itayi Chuma uthi kumele kukhitshwe imali yohlobo lwama-bond notes ukuze kulungise udubo lokuswelakala kwemali.
Nxa sikhangele umnyaka esingena kuwo lo omutsha u-2019, ngibona sibili kuzaba ngumnyaka onzima kakhulu, ikakhulu kuhulumende olizwe, ngenxa yokuthi singakhetha uhulumende lakathesi kakenelisi ukuthi ayenze izithembiso azithembisayo uZulu ngesikhathi ekhankazela ukhetho. Sathola ukuthi imali lokhu isala iswelakala, imisebenzi ayitholakali. Konke lokhu kutsho ukuthi nje kuzaphambanisa sibili ukuthula elizweni.
Okwamanje odokotela bakhalele umsebenzi kuthi ababalisi bafuna ukuholiswa ngamadola emelika. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.